So we see card descendaba ku VOA Njebele.
Sangana kwezekuseni mthwakazi ngomvulo mhla ka 30 kuNkwenkwezi 2022 igama nguNtungameli Nkomo ezihamba phambili ibandla le-TCCC lithi kulamalunga alwalaliswe esibhedlela ngemva kokutshaywa ngabasekeli bezanu-PF yekhwekhwe izolo. Likhala njalo ngelunga lalo elibikwa lithunjwe ngabasekeli bezanu-PF eselilensuku eziyisithupha lingabonakali. Udaba lwegugurawundi lube segudwini emngcwabeni ka-Chief Mabhikwa lapho oluvuswe khona ngumfundisi uSeni Sifanda lwazophathwa njalo ngumsekeli kamongameli uMnumzana Constantino Chiwenga. Abogatsha lwe-veterinary services baxwayisa abafuyi ukuthi badibhise inkomo sikhathi sonke njalo bengaze bazihlalisa egangeni ngoba sokule mikhuhlane efana le-foot and mouth kanye le-January disease. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi kulamalunga alo amathathu alaliswe esibhedlela ngemva kokutshaywa kakubi ngabasekeli bezanu-PF esigabeni seKwekwe Central izolo. Isikhulumeli se-TCCC uNkosazana Fadzai Maere uthi abezanu-PF laba bahlasele ngemva komhlangano owenzelwe eKwekwe ngomkhokheli waleli bandla uMnumzana Nelson Chamisa. Uthi udlakela lolu lukhomba sobala okuqoqwa izanu-PF kukhetho luka-2023. Udlakela lwayizolo luza ngemva kokutshaywa kwelinye njalo ilunga le-TCCC uMnumzana Godwin Jimu ebusuku ngesonto. I-TCCC ithi uJimu utshaywe izikliwi zezanu-PF. Uthi njalo kulomunye umlandeli walo uMo Blessing Ali othunjwe ngabasekeli bebandla elibusayo mhlaka 24 kulinyanga oloke engazakali ukuthi ungaphi ilokuthi uyaphila na. Leli bandla lithi impilo ka-Ali isengozini nanku sokulamalanga ayisithupha engabonakali. Umsekeli wesikhulumeli se-TCCC uMnumzana Gift Ostalosi Siziva uthi bazacela inkantolo namuhla ukuthi ibambe amapholisa ngamandla ukuthi adinge unkosikazi Ali.
Information esilayo safonelwa ngomunye wamakansela eThumbiza esitshela ukubana ke uMo Blessing Ali one of our activists wathunjwa ngabantu bezanu-PF. Ipo lapho esathuma khona amalwa ethu lama-youth ethu ukuthi behambe bemkhangela. So namuhla belandele indaba yakhona emapholiseni okungangokuthi khlokhe singakabi lolwazi ukubana wathunjwa wayamali. Yikho ke kusasa silandela indaba yokubana kuyenze i-application ye-High Court baskophas ukwenzela ukuthi amapholisa njengoba esithi akwanisa ukubamba abantu abamthumbayo kuthiwa ngabantu bezanu-PF indaba esikhangele ukubana kusasa ilungisiswe ngenxa yokuthi abantu bathi bambona ithathwa ngabantu bezanu-PF.
Wona amapholisa athi kalaye yini kabotshwanga?
Amapholisa athi kalaye ngenxathi sikhangelile enkantolo zonke akula lapha esimthole khona.
Abamthathayo laba elithi ngabezanu-PF Siziva laba bona mpela ukuthi ngabezanu-PF kumbe liyacabangela?
Lokho sakutholwa kubantu abambonayo yikho sithe isecrity yethu kanye labantu abasebenza ku-social welfare department belapha athunjela khona ukubana sibe lokuqukucela lokuba sobala ukubana abantu bakhona ngobani. Ngathi sibathole sizayo samapolisa lokuyasuzula ukubana abantu abamthumbayo ngusibani losibani njalo sikandele ukuthi batholakala.
Sesike sabona abanye bethunjwa bependuka betshayiwe kumbe belimela abafana labo Johanna Mamombe. Kanti sesike sabona njalo kuthunjwa abanye abafana labo iTaitsa Marabe Nyamalala kokuphela. Ilingathini ikahle kahle ngokunyamalala kwakhe kanye lemuli yakhe ithini yona?
Lokho kutshengisa ukubana ke esasikutshela ukubana komnankagwabale new dispensation lalokho esasikutshela ukubana ke akusekho okwenziwa ngesikhathi sikamgabi kuyatshengisela ukubana uhulumente usephenduke ezindleleni zakhe zakudala ngenxa yokubana ke lokhu kwenzakala mina nginjengangingathunjwa oyitaitsa mara bathunjwa ojohana labanye okutshengisela ukubana ke uhulumente esephenduke kunhlelo zakhe zokuthumba abantu nokusetshenziswa kwe-violence nokuwabhizwa kwamapolisa lokuqala ke ikakhulu ngenxa yokubana sesikhangelele ukhetho okuyinto ebuhlungu ngenxa yokuthi imuli yakhe iyakhala ukubana engabe befuna ukuhlangalela laye ngoba kuyinto engakhangelelanga ukubana umuntu eluze impilo yakhe ngendaba zento zomba ngazo.
Thathwa lapho siziba ngokuzwa kwenu bamhluthunile kungaba kube lodlakela kumbe bamcele kuhle bangena la emoteni bahamba la
basebenzise udlakela yikho esikuzwileyo ukubana ke baqala ngokumtshaya okungangokuthi sicangethwa ese-subconscious ngenxa yokuthi bamtshaya bengakamfaki emoteni.
Lithi ilunga lenu uGodwin Jimo utshaywe kakubi ngabasekeli bezanu PF ulima lokunganani njalo bebemtshayelana.
UGodwin wayetshaye ukubana wayegqoke isikipa se-triple C nokuphathenda inhlelo ze-triple C ngenxa yabanye izali ibona ukubana ayisela support kumaperkeben nasemaphandleni yikho sebesebenzisa i-violence nokuyethusela abantu nokulimasa abantu kuyinto ke esingayikhangelanga ngenxa yokubana sikhangelele ukubana abantu bekoejiste kupolitics.
Umnumzana Gift Ostalosi siziva ngomsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change. Isikhulumeli sezano PF umnumzana Tafazwa Mugwadi kaphendulanga imbuzo esimthumele yona. Isikhulumeli samapolisa umnumzana Ponya Tiena ubengadobhi ucingo lwakhe. Udaba lwegugurawundi lube segudwini emngcwabeni wenduna yelupane uChief Mabhikwa lapho umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga azithole khona esekhuluma ngalo kulandela ukuvuswa kwalo ngumfundisi uSenisifanda. Esethula amazwi yakhe uSibanda uncume uMabhikwa esithi wayezimisele ukubona udaba lwegugurawundi lolu lulungisiswa. Ngokunjalo uthe lo hulumende kumele azinikele ukulungisisa lolu daba kanye labe-Midlands abaphathwa kube yilumbhuqazwe belokhe befuthelene. Pendula uChiwenga utshele abantu ekade besemngcwabeni ukuthi wazwile amazwi kaSibanda wathembisa ukuthi uhulumende uphezu kwalo udaba lwegugurawundi encedisana lezinduna. Kodwa isiphathamandla sezanu PF umnumzana Obed Mpofu yena wethule amazwi echothoza inkuthazo kamfundisi Sifanda esithi abantu bemathebeleleni abadingi kukhunjuzwa ngodaba lombhuqazwe ngoba kuyikubathunuka. Sixoxele umfundisi Sibanda othi kavumelani lo mpofu.
Lolu ludaba oluhlupha abantu bangapha emathebeleni le Midlands. Thina njengabafundisi laba bantu yizimvu zethu ngabantu esiphila labo lathi. Ngakho ke singeke sathi into ebuhlungu enhlizweni zabo. Siqhubeke nje sithumayele ivangeli isilonda lesingasiboni. Ngithokozele ukuthi uVP uBaba Chiwenga uVice President uthe yena labo njengohulumende ludaba olwenza ukuthi batshone bexoxa ngalo njalo isisizathu upresident akhetha izinduna ukuba sikhangele lolu daba. Njalo lo president we Chiefs Council wase confirma ukuthi hayi lolu daba la Chiefs Council abalusebenza lo president ukwenzela ukuthi sifike esigabeni sokuthi amanxeba la khona athobeke kukhulunywe ngalendaba ixoxwe ngendlela ezayenza ukuthi abantu bakulesi sigaba semathekeleleni kube lendlela ukuthi konke lokho okwenzakalayo okwegugula ukuthi kube yinto eyokuthi nxa bekhuluma ngayo isilonda lesingathunukali kodwa kube yinto ukuthi sesixoxa ngayo njengamaZimbabweans siyilungise. Njalo ngiyananzelela ukuthi kumele sikhangele lolu daba singalukhangi njengodaba lwemathebeleleni kuphela, ludaba lweZimbabwe yonke. IZimbabwe yonke kumele iphatheke ngalolu daba ukwenzela ukuthi sithi thina njengamaZimbabweans asifuni ukuthi kwenzakale futhi lokho, njalo asifuni ukuthi kwenzakale komunye umhlobo. Ludaba okumele lusihluphe sonke njengamaZimbabweans.
Uchi Wenga uamukele njani amazwi akho ngisho lo Zulu jikelele obesemhlanganweni lo? Kanti njalo yena Uchi Wenga ungaba wenelisile yini ukukhuluma la emathupha?
Ngibona u-Vice President Uchi Wenga njengenkokheli ubekhanya sibililayo esithi into ekhathaza uhulumende njalo into okumele ilungiswe. Mina lokhu ngibona kube into eqakathekileyo. Udube ukuthi asatholanga isikhathi sokuthi ngixoxe labo ngoba bengile ntshumayelo besile nkonzo, so ngisuke emasinya sengigijimela inkonzo. Umbono iyehlukana kodwa thina ngokusebenza labantu njalo njengabantu abangama peace builders siyakwazi ukuthi isilonda esinjengalesi esenzakala emathebeleleni asiphiliswa ukuthi abantu bethi hayi isikhathi sizayenza abantu bakhohlwe. Into okumele iqoqwe ngayo isilondo okumele sikukhitshe ubovu sikhanye kulungiswe abantu bakhulumisane ngoba singayekela thina ukukulungisa kathesi abantwa bethu bazathwala lomthwalo babulalane njalo sibe lomunye futhi umonakalo ozayenzakala kuleli lizwe. Ngakho-ke indlela okulungiswa ngayo yona leyi okumele yenzakale ukuthi akungene ebantwini kukhulunyiswane kukhumisane umlotha kube yindaba ezaba phakathi kwembali yokuthi hayi kwaye kwenzakala into enje. Nxa kodwa sesixoxa ngayo sesithi akumelanga kwenzakale futhi sokwenzakala kubo-Germany, kwenzakala kubo-Rwanda, kwenzakala e-South Africa balungisa bahlala la abantwana balelo lizwe balungisa le nkokheli zabo. Ngakho kuphosebe ukuthi ilizwe lakithi lithole ukuphiliswa. Njalo mina bembona njengoba ngikhulumile ukuthi isikhathi sakhona isonesi ukuthi asilungiseni linto indaba kayilungiswe ingavikwa, ayilungiswe kuhlaliswane kukhulumisane ibe indaba yelizwe lonke leZimbabwe. Wonke umuntu oseZimbabwe abeyazi njalo akhuluma ukuthi akumelanga ukuthi ngabe yenzakala njalo ke kuxolelwane.
Umnumzana Useni Sibanda ungumfundisi njalo ukhokhela inhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance. Abogatsha olubona ngokulondolozwa kwezifuyo olwe-veterinary services sebexwayise abafuyi ukuthi badibhise inkomo zabo sikhathi sonke njalo bengaze bazihlalisa egangeni ukuze zivikeleke kumikhuhlane efana lowe-foot and mouth kanye lowe-thalariosis owaziwa njalo ngokuthi yi-January disease. Le mikhuhlane isitholakala kwezinye indawo zelizwe ezigoqela eMathebeleleni. Ngeviki edluleyo abogatsha lolu babulale inkomo zomunye umlimi ezingamachumi phose yamathathu 28 eyinsiza ngoba besithi zingaba zilomkhuhlane we-thalariosis. Sixoxelo sebenza ku-veterinary services njalo ekunhlanganiso yeZimbabwe Agricultural Professional and Technical Association umnumzana Sibayishe Jowu wasichasisela okuningi ngalomkhuhlane.
Umkhuhlane olethwa yisibungu lapho inkomo ezabe zidla khona egangeni, singathi isibungu lesi singani si-brown but uncane nje utholakala endlebeni zenkomo. So i-thalariosis sibakha nesikhiwa i-protozoal disease okuya kuletha ivekta isifungu sonasila kungavele kuhlasela inkomo ngathi isifuyo kubuya spread masinyani yahamba sebele ngomene ezinene kuna zokulala inkomo ezinene njalo mabele kube khona esigabeni inkomo zonke eziyabe zisesigabeni sona leso ziyabafedela so ngangcono ukuthi mabele kubonakale ukuthi inkomo zalesi sigaba sezilele January 6 kuhle kube lo mthetho we-movement of inkomo from isigaba lesi zisiyabe kwenye indawo kumthetho lowo ukhona ku-Veterinary Services Movement Act 1984 so ziyabe zizindlela zokuza ngokuzilela umkhuhlane lowo ukuthi ungayi kwesesigaba siwukhontene nje siwusebenze siwulungisise kulezi ezivele sezibonakele zingahambi kwezinye ngoba zingavele zihambi kusho ukuthi lezihamba nazo zikhe zibelolo mkhuhlane wakhalo.
Inkomo eyabithe yahlaselwa yilo mkhuhlane ibonakala ngani?
Umkhuhlane lo ubonakala lula. Ungabona inkomo isiluze appetite, ingasafuni ukudla, uya kusuke zidla. Njalo ngathi imbambo zenkomo, ama-ribs, abe sekhanya nje ukuthi inkomo leyi isine-tuberculosis. Iyabe isicakile. Imali iphila laphana uma uyikhangele ingaba serious ihlaselwa okokuthi vele sesiyakufa. Uyabona even nesigwebu sakhona ma emlonyeni kwaba bemakhaleni usiyakhanya ukuthi sowuphuma isigwebu kusho ukukutshela ukuthi inkomo leyo isihlaselwe kakhulu. Ungabona sokunjalo inkomo lana kumele uyiquarantine ngathi ikhiphe ibe yodwa lapha. Usubiza-ke abantu be-Veterinary Services ukuthi bakuncedise ukuthi imizamo bani ongayenza yikhona imithi lama-injections akhona okuthi ulatshe uno le-tuberculosis hlaba just below the hump yenkomo uzabona sokunje so ayihluphi i-January 6 uyibona.
Umkhuhlane we-foot and mouth lawo siyazi ukuthi usutholakala emathebeleleni south ungathi ubhahe kanganani?
I-FMD foot and mouth disease isikhona zeli uyabona endaweni zabomathebeleleni iindawo lezi zidumakethe ngamaplazi kwesinye isikhathi ngamagemu lapho kuhlala khona inyamazana zegama. So silenkinga ngoba siyabe siphenisa inkomo lapha okule nyamazana zekhaya amabhufalo wona lawa iwasilethela ikakulu umkhuhlane lawo. So sikhuthaza abalimi thina ukuthi abalimi bavalele izifuyo zabo njalo zedebhisi izifuyo. Umlimi angavela ezenjalo uyangayi dipha mhlana kule dipha umlimi kumele ahambise izifuyo zakhe zedipha njalo zivalele. Yibe sikukhuthazayo and besuke sazama kwabalalelayo sibili umkhuhlane lo awuhluphi kangako. So yibe sizama ukukhuthaza abalimi ukwenzela ukuthi banakanele izifuyo zabo.
Umnumzana Sibayishe Shawu ngogatsha lwe-Veterinary Services njalo ungowenhlanganiso yeZimbabwe Agricultural Professional and Technical Association. Seli kubonile na okusemaphephandabeni. INews Day ithi umongameli Emmerson Mnangagwa uvumile ngempela sonto ukuthi kulokulwisana okukhulu kubandla lakhe leZanu PF. Iphephandaba linye libika njalo ukuthi usomlomo wePhalamende uMnumzana Jacob Mudenda uthi uhulumende kumele avumele izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe ukuthi zivote. I-Chronicle ithi umgcinisihlalo we-African Union uMnumzana Macky Sall ongumongameli njalo weleSenegal usesole izijeziso ezetheswa amalunga eZanu PF ngamazwe afana leMelika leBhilithane. So Oku isikhathi sembiko yenu.
Sanibonani. Basakaza bahle baka Studio 7 basakaza embathanda kwamagama. Ngazi ke ngumbe izwakala emoyeni neyami ivoice ngoba ngidala nje ngihlala ngiphumela kodwa nje angaze nje ngizwakale uvo lwami uPaula kwami uDingdin. Ngikhuluma noSifaso wakwaDube wakwaDube elubane dandanda DH66 gegema #41 ngiyokuhlala manje ngila eMzantsi Afrika South Africa. Basaza bamthanda uPaula kulolu daba lokudayiswa kwendlovu nempondo zendlovu. Abasayithathi mina ngibona besenza kahle kakhulu ukuthi babavale ekudayiseni lezo zinto. Yes, ziyingozi emphakathini kodwa ngiyajabula babavale ukuthi badayise lezo because kuyefana musibenefitani mkhaya. Yini thina njengama-citizens, njengabantwana banabevu, abantwana bomhlabathi, yini esiyibenefithayo thina on the ground thina inesibhele because kokubhele futhi abemkhabe phezulu zingadayiswa lezo nkosi sesitholani thina ngoba le mali yakhona bazoyintshontsha vele singayiboni nokuyibona asibenefithi lutho.
Sayibonani mazimbabwe namashe ninjani okhulumayo ngowasinthoni mehlukane sincube ngikhuluma ngenkosikente etsholotsho. Asikhuthazaneni siyerejistela ukuvota kungakhathalekile ukuthi kona uzavota kumba usozovota. Ukurejista kukodwa kubalulekile kakhulu. Ukuvota lakho bese sikubalulekisa kakhulu ukuthi abantu sikwazi ukukhetha inkokheli esizasisa phambili. Ngikho ngincusa abantu bakithi ukuthi sihambeni siyorejista. Imali thole kuyithutshana nje lafika emakhaya hambani liyorejista. Abasetsholotsho abahambe nje kwamphanathi uzani ne-DDF. I-DDF ise-Tradensensayo se-police station. Okunye engingathiya ngilinikeze khona azivoteleni zabo yiyo iphathi esiyaziyo ma-tsholotsians.
Salbonani basakazi baka Studio 7 labalaleli bonke kuzindawo zonke okufinyelela khona Studio 7. Nginesimanga ngoba sengihlala ngisenda ama-message ami awasafundwa emoyeni angazi noba ilayini yangikhona inde mhlawumbe ngicabanga ukuthi ilayini inde. Okhulumayo ngonkomo ngibuya eLupane esigabeni saseKana kumbe eJabiwo. Umbono wami enginawo ngilombono ukuthi ngabe kuyenzeka loba ngabe kuyenza amabandla la abambane bangene ngaphansi kwebandla likaChamisa wonke kukhulunyiswane wonke amabandla angene ngaphansi kwebandla likaChamisa sizame ukuthi siguduzeni iZANU-PF siyikhuphe ngoba ibandla elile power ile likaChamisa ngaphandle kokuqamba amanga nje ibandla elile power ile likaChamisa. So asincedisana nenye bantu bakithi abantu sebedubekile sesidubekile eZimbabwe asincedisana neni sibambaneni lebandla likaChamisa.
Mpengelele okhulumayo uThima laba Ncube ngokuzalwa ngisesigabeni saseKhezi eMthuli Village. Lana sinenkinga ama voice ethu aka recordwa akabalwa. Into esimanga kodwa uthola umuntu ubingelela isihlobo sakhe ubingelela inyanga yakhe asinto okufuze izizwe record zikhonsidwe lezi. Lana sikhuluma ngokwakhizwe nokuvusizwa mangabe kukhona isikhathi makube nesikhathi sokuthi kube nabantu ababingelelayo. Lana ngizama ukuthi ngixwayise into efana naleyo ngoba isichithela isikhathi. Into ekhona lana kunabantu abakhulumayo lana bethi akuvotele bana kuvotele bani. Enkingeni inkinga ekhona kuwo wonke umuntu ohlala eZimbabwe mangabe sifuna ukuthi izane iqhubeke ibusa masivote ngokuhlukana nizobona khona ukuthi siyayifuna izane ukuthi iqhubeke ibusa kodwa mangabe sifuna utshintsho asivoteleni inhlangano eyodwa upresident kuthi kuma council bese sivotela ke labo esifuna ukuthi besiphathe endaweni zethu ngoba singakwenza ukuthi manje sifuna ama president angu 100 kuzosihlupha kuzenza ukuthi ivelizane ihlale kuso.
Ya, kufuka njani bantu baka Studio 7 bomthakazo omuhle kundawo zonke bengiyaxolela i-odium le ibalwe ibalwe ezindaweni zonke ngoba ngiyemize lokhu okukhala lapha bayakhala ngokuthi kulobandlululo emarapizi obandlulula abantu kanti lina abantu ngikhona likubona namhlanje emarapizi ukuthi yabandlulula sonke lesikhathi izani lokhu ibandlulula amaNdebele liyathula kodwa maze kuthiwa emarapizi badlula abantu la yikho selikubona khona kusukubonile lapha lasi lapho uMonica Mthwango etshela abantu ukuthi amaNdebele ngama-notorious akafundanga bahleli lapho bekhuluma umgqabe lapha la wayehleli ekhuluma into idoti yakhe lapho esiteli sibandlulula nangagwala siyazi ukuthi bakhuluma futhi wathi amaMdebele amawuvu kumele bathele idumu akusuke kubandlulula yini khona lokhu
kungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-AFP ithi zingcwatshwe izolo insana ezilitshumi lanye 11 ezibhubhele engozini yomlilo olumathe kwesinye isibhedlela kwelesenegal ngeviki edluleyo. I-AP yona ithi abahlengi sebefike eduzane le ndawo ecatshangelwa ukuthi yikho lapho okutshayeke khona indizamtshina ewele ezintabeni kwele Nepal ilabantu abangamashumi amabili lambili 22. Singene kudaba lwemelika. Umongameli Joe Biden lomkakhe bethekelele esigabeni seTexas izolo lapho okubulawelwe khona abantwana besikolo abalishumi lasishiyagalolunye 19 kanye lababalisi ababili ngowesilisa owayehlome ngemibhobho ngeviki edluleyo. UBiden lonkosikazi wakhe uJill bafake amaluba endaweni ebeleziphambano lapho okukhunjelelwa khona abafi. UBiden uthi idale lephalamende kumele liguqule imithetho lenqabele ukuthengwa mahlayana kwezikhali. Ugatsha lukahulumende wakhe olubona ngezemithetho lwazise izolo ukuthi soluphenya indlela amapolisa eTexas aphatha ngayo udaba lukamadubula ngoba athatha isikhathi eside ukuthi amhlasele ngemva kokuba engene eklasini wabulala abantwana. Kunjalo nje uzulu wemelika namuhla ukukhefu lokunanza amaqhawe aleli lizwe ele-Memorial Day. UBiden ukhangelelwe ukwethula amazwi ehlonipha labo abafela ezimpini ezitshiyeneyo belwela imelika. Nanzi ebezihamba phambili. Ibandla le-CCC lithi kulamalunga alo alaliswe esibhedlela ngemva kokutshaywa ngabasekeli be-ZANU-PF yekhwekhwe izolo. Likhala njalo ngelunga lalo elibikwa lithunjwe ngabasekeli be-ZANU-PF eselilensuku eziyisithupha lingabonakali. Udaba lwegugurawundi lube segudwini emngcwabeni kaChief Mabhikwa lapho oluvuswe khona ngumfundisi Useni Sfanda lwazophathwa njalo ngumsekeli kamongameli uMnumzana Constantino Chiwenga. abogatsha lweveterinary services baxwayisa abafuyi ukuthi badibhise inkomo sikhathi sonke njalo bengaze bazihlalisa egangeni ngoba sokule mikhuhlane efana le-foot and mouth kanye le-January disease. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-half past seven na asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-half past six. Yimi, uNtungamile Nkomo.